Asi ndoba unobva zvinzi isu vekodzero tisi tinoda kumukira.
Sokuizika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 24 Mpandula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
sizaloku siqhubeka phambili sincedisa kuma quarantine center, lama isolation centers, ikakhulu nxa sikhangele Bright Bridge. Besikhangela ukusizana labo ikakhulu sikhangelela indaba yokuthi bathole imtshina yokuthi nxa amagetsi engekho bathole isola.
Abomanyano we-Christian Alliance bagxwayisa uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthatheni i-COVID-19. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7725 asebefunyenwe belegciwane leli eZimbabwe.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina ingazihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi sipheka ngomlilo.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sengxenye yekhulu 50% ngabezesa. Umthethandaba kamantshi unqume ukubana uNkosazana Joanna Mamombe OMDC Alliance kumele aqhubeke evalelwe ukuze ahlolwe umkhuhlane wengqondo ngodokotela bakahulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abalishumi lane abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga lango lwesithathu. Kukhuphule inani lasebefunyenwe belalo lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho kunkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7725 asebebulewe igciwane leli sebengamakhulu edlula kancane amabili 227 asebebulewe. Kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6007. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1.4 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lane 34,836 emhlabeni jikelele sebe isigidi ezingamashumi edlula amathathu 31.9 million ababambi njwe belalo labulala phose isigidi esisodwa 977,452 kubika abekolishini le-Johns Hopkins University laseMelika. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu oweChristian Alliance bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lokuphathisa abasendaweni ezigcinwe abavela kwamanye amazwe ikakhulu kwele Botswana lele South Africa ezama-quarantine centers. Umfundisi uSane Sibanda walumanyano uthi sebenelise ukuphathisa ama-quarantine centers aseBright Bridge, Plumtree lakoBulawayo kuhlelo zokutholisa amanzi lokokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19. USibanda utshele osithandekile emhlanga we-Studio 7 ukubana abantu kumele baqaphele leli gciwane lanxa inani lasebehlaselwe yilo selisehla.
Sizaloku siqhubeka phambili sincedisa kuma quarantine center, lama isolation centers, ikakhulu nxa sikhangele Bright Bridge. Besikhangela ukusizana labo ikakhulu sikhangelela indaba yokuthi bathole imtshina yokuthi nxa amagetsi engekho bathole isola yokuthi bencedise ukuthi amanzi adonseke angene phakathi kwesakhiwo lesi sigcine khona abantu eBright Bridge. Into besiyikhangelele njalo sike safika ePlumtree lakho kuyadingakala njalo ukuthi kube nama-tent, kube nama-water tanks. Yindawo lezi ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe. KoBulawayo njalo besebenza labo ukuthi kudingwa ama-sanitizer, lezinye izinto ezizadingakala ezindaweni lapho kuyabe kuhlala khona abantu. Siyazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokusitsho ukuthi indawo lapho abantu abangabakhona siyabe sesisiba zintutshwana, njalo sokudingakala ukuthi kube lezinye izakhiwo ezingasiza ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukugcinwa khonapho bekhangelwe ngabodokotela. Ikanti njalo kutshengisela ukuthi o-stone proof sebeqakathekile kakhulu nakwezinye indawo lapho kuba khona labantu be-COVID ukuthi bencedise ukwenzela ukuthi bethathe inani eliyabe lithe xaxa elabantu ababengezwa kahle ngenxa yalowo mkhuhlane owe-COVID-19. Cabanga ukuthi sisize kakhulu kakhulu la kwamanye amadolobha amancane njengakubo Gwanda kubo Lupane ngalokho okuyabe kudingakala lapha abagcina khona abantu abafethwe i-COVID-19 kumbe lapho abantu ababelethwe bevela ngaphandle siyakwazi ukuba ngapha esigabeni sethu semathebeleleni lokhu kuqhubeka kusiza abantu abavele eGoli kumbe abantu abavele eBotswana kuyabe kudingakala ukuthi beke bengayi ngekhaya kodwa beke bame behlolisisa ukuthi abalawo lowo mkhuhlane
amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane ayehla lababulawa yilo singathi ngempela sufikile yini umahluko njalo sinyeke sabona amanani qansa yini ngendlela elibona abantu beziphatha ngayo
loba amanani esiya phansi leli gcikwane ele COVID-19 lokhu likhona phakathi kwethu siyakwazi njalo ukuthi kwamanye amazwe angaphetheya sebengene njalo esigabeni sesibili esokuhlala ezindlini ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu begqoka amamask abo njalo bekwanisa ukugcina inani phakathi kwabo labo makhelwane babo ukwenzela ukuthi leli gciwane silivimbezele ukuthi lingaqhubeki lokhu lingena phakathi kwesizwe sethu lumkhuhlane kawukapheli njalo lumkhuhlane ulokhu ungalayo imithi esingathi yiyo leyi eyokwelapha lumkhuhlane
umnumzana Hussein Sibanda ngumqondisi womanyano we-Christian Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 okubulawayo Ndaba kamanje namhla unqume ukubana umeli weHarare West edalele iParliamente olilunga leMDC Alliance Nkosazana Johanna Mamombe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amabili alandelayo ukuze ahlolwe ngodokotela bakahulumende ukubana ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle na andubana ukuthethwa kwecala lakhe uqalise uMamombe lamanye amalunga eMDC Alliance abalisa unetsayi marobalo Cecilia Chimbiri bethethwa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa kunsukwana izedluleyo amagqwetha kankosazana Mamombe acele umthethondaba ukubana adlulisele phambili ukuthonisiswa kwakhe ngoba isithi ingqondo zakhe azikho esimeni sokuthi udaba lwakhe lungaqala ukuhluzwa kusinqumo sakhe umantshi uBianca Makwande uthe uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela laba evalelwe esitokisini ukuze kubonakale ukuthi ba ngempela uphazamisekile ingqondweni na igqwetha lakhe umnumzana Alec Mtshadehama usole isinqumo lesi esithi uMamombe kumele ahlolwe ngodokotela azikhethela bona hatshi akhethelwa nguhulumende ngakho uthe uzasiphikisa e-High Court kolunye njalo udaba umthethondaba uthole abalwela amalungelo oluntu abagoqela igqwetha umnumzana Doug Coulthard leziphathamandla zenhlanganiso ye-Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure labanye bemsulwa kucala lokungaziphathi kuhle emphakathini ekade belethiswa ele criminal nuisance abenhlanganiso emela izisebenzi zemakolishini ama-university kahulumende abe-State University Staff Association Representatives bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini ngoba indleko zokugada ukuya khona kanye lokuziphilisa nje sezingaphezu kwamandla azo ngeholo elizitholayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini yazo yokwazisa ngaleli nyathelo izisebenzi zema-universities kahulumende alichumi zithi zilithethe ngemva kokunanzelela ukuba imizamo yokukhalaza kumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu yehlule bathi kusukela ngenyanga kambimbitho walonyaka bezama ukuxoxisana lo mphathi ntambo walolu gatsha ukubonisana phezu kwemali yokubasiza eye-living adjustment kodwa kungekho okuphumayo amakolishi ama-university athethe leli nyathelo ngathi i-University of Zimbabwe National University of Science and Technology NUST, Zimbabwe Open University, Midlands State University, Lupane University, Pindura State University, Marondera State University, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Lekwanda State University. Encwadini le iziphathamandla zihle zakubeka sobala ukuthi zatshelwa ukuthi zilindele impumela yengxoxo ebisenziwa phansi kwenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ye-Apex Council. Azithandanga ukuthatshwa amazwi. Unobhala kwenhlanganiso yezifundi zemakolijini yemfundo yaphezulu eZimbabwe National Students Union ZINASU uTapiwa Chiriga uthi kumele uhulumende aphathe lolu daba ngonanzelelo olukhulu.
Obviously, as ZINASU and as the broader students movement, we need to learn, we want to learn. We've been through a lot already in 2020. So it would be a shame if the government fails to handle this situation and make sure that it does not degenerate into something that can prohibit us from learning. However, we can
sina njengezifundi sifuna ukufunda kuningi esidlule kikho ukubona lo umnyaka ka-2020 kungakho siyawufuna lo mnyaka wokufunda kungaba lihlazo nxa uhulumende engehluleka ukulungisisa lolu daba ngendlela elokuhlakanipha ukuze lungaze luyenza thina sehluleke ukufunda kodwa-ke siyakuqakathekisa lokhu abazali bethu abayibo izisebenzi zemayunivesithi kumele basi abantwana ezikolo bafuna ukufundisa thina abantwababo bafuna ukusilondoloza bafuna ukusitholisa ukudla lakho wonke okudingakalayo. Sikasikho isizathu sokuba umphathi wonke nje khona ngo-2020 ehluleka ukuhlawula iholo elanelayo. Kungakho siyazisekela lezi zisebenzi zemayunivesithi ekuthini zifuna iholo elanelayo. Sikhuthaza uhulumende ukuba aphange alungisise lolu daba. Sezivele sezikhona izifundi kulama yunivesithi zona ezilesikhathi esilutshwane sokufunda njalo leso isikhathi kumele sisetshenziswe ngokwaneleyo.
For the precious lost time and it will definitely end in tears.
Owake waba ngunobhala jikelele weZINASU umnumzana Ashley Funye uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ayeke ukube lokhe elwisana labakhalazayo.
Bakusela kuhlaliseka elizweni amabutho kuyiwomele besivikela kuzinto ezingaphazamisa inhlalakahle yiwo asihlukumeza abantu lokhu kuyizinto ezibuhlungu ngoba ayisiwo into omele bebeyilwela ayisiyo into omele beyiyenza ama-citizens akuleli.
Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwezemfundo yaphezulu yehlule njengoba engekho bedobha ucingo kumbe ukuphendula imilayezo esiyithumele ngendlela yokukhulumisana ye-WhatsApp. Isiphathamandla ehlangothini lwezokukhulumisana lozulu unkosazana Chipo Mayeza engazange azihlupha ukuphendula umlayezo athunyelwe wona ngendlela ye-WhatsApp lanxa ubufakazi buveza ukuba ufundile. Ekhuluma edale lephalamende kumaviki edluleyo umphathintambo wezemali wakubeka sobala ukuthi njengohulumende basahlolisisa udaba lokwengezelela izisebenzi iholo kodwa akasoze enelisa ukuzihlawula ngedola leMelika njengokukhalazwa ngabaningi ngoba engela ndlela yokulithola. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa kwenziwe umthelo wamandla kagesi ngesilinganiso sengxenye yekhulu 50% ngabenkampani yezesa kusukisela izolo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagesi abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalelwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Jane Ndebele isakhamuzi sePhumula South koBulawayo ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagesi.
Indaba yokukhwela kwamagesi mina iyangihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagesi asiwakwanisi sipheka ngomlilo manje maye sekuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani sophila njani.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomazwe Ngwenya uthi indaba yokuqansa kwamandla kagesi iyamhlukumeza.
Loko kwamagesi okukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagesi inkolo ayikhweli so siyakuthatha ngapi
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efincube uthi lokhu kuzabangela ukukhuphulwa kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagesi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagesi lazo zilandele zisiya phezulu. Zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepa, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe. Ngakho ke isimo asizukuba mnandi ezinyangeni lezi ezilandelayo. Abantu bazayo besiya begalula phakathi kobuyanga, abaqala ukungena kubo ngabo 1980 kusiza manje ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi linkampani kayiphulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano abasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso se 50 units asazabiza amachumi amathathu lasikhombisa amadola $37, kuthi amakhulu amabili ama units i 200 units aseyabiza amakhulu edlula amabili amadola i $243. Amakhulu amathathu ama units wona aseyabiza i $1,323. Le yintengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabaningi. Ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengiyela ugesi okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulive Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela isimo sokwenzakala elizweni ukuba abesifazana bathi njeke okungakanani ngalesi simo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ntambama lamhlanje, lapho iphephandaba le-Herald elibika khona ukubana uzacela amazwe afana leMelika ukubana esule izijeziso ezethiswa amalunga eZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Umnangagwa uthi izijeziso lezi zibulala umnotho welizwe, kodwa amazwe aphesheya athi ziqondiswe kumalunga eZANU-PF kuphela, ngakho ke aziphazamisi uZulu Makhaza. Umnangagwa uzakhuluma ngevidiyo eseHarare ngoba inkokheli yamazwe omhlaba ingenelisi ukubuthana esigodlweni se-United Nations eMelika ngenxa ye-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu loDumisani Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Nxa sikhangela impande kumbe imbangela yezijeziso lezi, sithola imbangela yangkhona yokubana uhulumene wayephambanisa njalo enyathela amalungelo abantu, njalo kulokuxhwala kuhulumende lokhu okukhona lakhathesi. Uma sikhangela umumo welizwe, umumo wezombusazwe, nxa sikhangela kwezamalungelo, sithola ukubana lokho kukhona khona lokhu abantu abaningi bathunjwa mzwana ka 31 July, abaningi baphongubotshwa nje. Sokunzima khathesi kwele Zimbabwe ukubana umuntu atshengisele amalungelo akhe. Ngokunye lokhu okutshengisela ukubana imbangela yezijeziso uba sibe khona, lokho ikhona lakhathesi, impande yangkhona lokhu ikhona, amalungelo awahlonitshwa. Ngikhuluma nje eChapo last week eKhezi, izakhamizi zachaywa ngamapholisa, akwenziwanga lutho, kwachaya labantu abangenzanga lutho khonapho. Lokho kusenzakala amalungelo abantu ayacanyulwa, abantu bethuselwa. So imbangela yangkhona lokhu ikhona.
Ulubona njani udaba lwezijeziso lolu Ndlovu? Udaba lwezijeziso zomnotho ludaba lokuzinuka amakhwapha ubona ukuthi kanti wena uphatha njani abantu ilungelo loluntu linjani elizweni abantu bakhululekile na ukuthi bayenze ezepolitika bayenze ipolitics kumabandla abo abantu bakhululekile na ukuthi batshengisele kambe akwela corruption na elizweni ngoba icorruption yiyo kakhulu elimaza ke abantu esingakafiki kulezo jeziso ngoba thina singabantwana beZimbabwe sivele siphakathi kwezijeziso hatshi esizetheswa ngamanye amazwe kodwa izijeziso esizethesana thina sodwa khona lapha eZimbabwe sisetheswa ke nguhulumende ke kaMnangagwa yikho ke udaba lokukhuluma ngezijeziso zomnotho kalutshintshi lutho kumele abantu baguqule izenzo indlela abenza ngayo yiyo ezasusa lezo zijeziso hatshi ukuhlabela hatshi ukutshengisela hatshi celo Ramaphosa ukuthi akhulume ngazo hathi kwenzani lokwenzani ngazukide kanjani ukhale kanjani izijeziso ziyaziphumela zona zodwa ngokutshintsha kwakho ukwenza ukuhlonipha ilungelo loluntu
Sibone umongameli wele Namibia Nkomo lo umongameli wele South Africa labo becela ku United Nations ukuthi izijeziso lezi zesulwe Singabona beyilandela yini leyo nkuthazo abamazwe afaka lezi zijeziso
Bona kuzaba nzimela sibili abavela kuhulumende ubanabe khankasele ukukhishwa kwezijeziso ngenxa yokuthi nxa sikhangela kwezomkonomi sikhangela eze corruption sikhangela ezamalungelo lokho kufanana nje lokho kusiba wesi nje isimo sabantu lokho esisiba wesi isimo samalungelo lokho sisiba sibi kakhulu so angiboni ukubana bazenelisa ukuzikhipha phakathi kwenkinga le ngenxa yokuthi izinto lokho ezifana ana ilizwe selifile fi ingakho ke kuzaba nzima sibili ukuthi bekhankasele ukubana bephume kwizijeziso lezi bengakwenza sibi kodwa hayi mbona kuzaba nzimela sibili
bakhona Ndlovu abathi izijeziso lezi ziphazamisa umphakathi ngoba sesike sabona kujeziswa ibhanga leZimbabwe phezu kwezijeziso lezi kanti bakhona njalo abamankampani abathi bayavinjwa nxa befuna ukuhambisa izimali zabo kwamanye amazwe
bangcono ke labo kumbe lawo makhampani afuna ukuthi atransact le outside world alayo naleyo mali ngoba abaningi babantwana beZimbabwe sithwele nzima kasilayo naleyo mali yokuthi sitransact yikho ke thina akusithinti la kancane ukuthi kuthe bank enje etheswe izijeziso zenotho ayisayine list ukuthi ke itransact ke lamanye amazwe ngoba thina sivele singenelisi ukuthi siphume ezindlini singe ne-supermarket sithenge ke impupho ukuthi abantwana badle sivele kasikwenelisi khona lokho yikho ke akusithinti ndawo kasiwubone umehluko umehluko sizawubona thina nxa izijeziso esizetheswe nguhulumende nalowo khona owezanu-PF sezikhiphile abantu sebekhululekile sebesenelisa ukwenza abafisa kokwenza sebesenelisa ukuthi ke bahlangane ngendlela abahlangana ngayo kwezombusazwe sebesenelisa njalo ukuthi ke basebenze imali ithenge sokuseneliseka ukuthi imali ingapheleli ku-corruption esikubona sokusenzakala sebesenelisa ukuthi okubi abakusolayo bakusole beqeda ukukusola bangavalelwa bangabotshwa abantwana beZimbabwe bangakhidinethwa zona lezo izinto zingaphela funa sesingakhangela ukuthi kati kambe silayo imali senelisa yini ukutransacta lamanye amazwe yikho sokungafika khona lolo daba kathesi nje abantwana beZimbabwe kasikafiki khona lapho lanxa kungakhulunywa ngawo enalawo makhampani ngamakhampani ke akhokhelwa ke kumbe singathi abanikazi bawo abangabantu bezanu-PF abayibo abaluthayo abayibo abacorrupt abayibo abalokucuka abahlukuluza abantu
lezo ke bekuzingcweti ezicubungula ezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu loDumisani Nkomo bexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7 Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe bathi kulamalunga edlula kancane amakhulu amabili 220 bezifundo ze-science asebetshiye umsebenzi kusukela ngozibandlela lonyaka Kungenxa yeholo eliphansi abalitholayo elizweni, iningi lababalisi labalibikwa lilubhekise emazweni aweMiddle East lapho abaholiswa ngcono. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ngokunye kokumunyethwe lugwalo lwempumela yophenyo olwenziwe ngabe R2s olwe Education Crisis Report oluveza isimo esikhona kuhlangothi lwezemfundo eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphakathi kweCOVID-19 lockdown. Isikhulumeli seR2s uMnumzana Nation Zitirwa uthi lolu phenyo luqhutshwe ngenhloso yokudingisisa imbangela yokuwa kwesisindo semfundo elizweni yona eyayingconywa emhlabeni jikelele emveni. Ukhuthaza uhulumende ukuba aholise ababalisi laba iholo elanelayo ukwenzela ukuthi ilizwe lingalahlekelwa ngababalisi besiyofundisa kwamanye amazwe.
Abantwana abaningi esiba producer esikolweni kathesi abala lwazi oluningi kuma subjects ema sciences ngoba abaningi bangkhona bayafundiswa ama science subjects laba balisi abangatrainelanga ama science subject bona lawa ngoba lawo abatraina ama science subject bayaphuma elizweni wasiyo sebenzela kunamanye amazwe.
Uthi kumqoka ukuba uhulumende alungisise lolu daba.
So kwenza ukuthi sibe le challenge ukuthi abantwana esiba producer esikolweni ona lawa abakwanisi ukuthi bakwanise ku inventor or u design na izinto ze-science ziyenze ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lidevelope. So uhulumende kumele futhi ukuthi resume i-program kade ikhona yokuthi ababalisi abama-scientists kumele kube le-program yokuthi ababalisi bafundiswe batrainwe for free kuma science subject kuma universities lama colleges uyenzela ukuthi ishortage yama science teachers esilayo elizweni sikwanise ukuthi siqede.
Lo msakazo ukhulumisane labo gaja lwezemfundo ye primary le secondary phezuko lesi sehlakalo sokuchiya umsebenzi kwababalisi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umqondisi ohlangothi lwezokukhulumisana loZulu kulolu gaja uMnumzana Taungana Blessing Ndoro ulandisa phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa lolu daba.
Government has given us the green light to recruit at least 6,000 teachers.
Uhulumende usesinike imvumo yokuba siqhatshe ababalisi phose abayinkulungwane eziyisithupha 6,000.
Kodwa enye ingcwethi kwezomnotho umqondisi enhlanganisweni ecubungula ngezomnotho njalo ye-Economic Development Research Institute of Zimbabwe, uDr. Godfrey Kanyenze uthi konke lokhu kungalungiseka nje aluba uhulumende uyasilungisisa isimo som noto elizweni.
Chimi chete chinotende sambeli, ndeshe kuti tigare pasi, sevana we Zimbabwe.
Oku ngasenza siye pambili, njenge zizalwa nge Zimbabwe, yukutala pasi, sikanye lapho sivela khona, sivumelane ukuthi sifuna ukuya, sibe lombono munye phezu kwalapho siya khona. Asikafiki kuleso sibanga okwamanje. Sizoqeda isikhathi esiningi siphikisana nxa kuyukuthi asikafiki kuleso sibanga. Ukuphikisana
akusifundi.
Iningi lababalisi laba, ikakhulu abazingcwethi zezifundo zesayensi, babikwa sebathola imisebenzi emazweni angomakhelwane kwele South Africa, Botswana, Namibia, kanye lawemhlubulweni waseMiddle East, kubo United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait lamanye. Lolu kwalo lwe report luphuma ngesikhathi ababalisi besithi kababuyeli emsebenzini nxa iholo labo lingakhuphulwanga njalo belitholiswa ngedola leMelika. Umphathintambo wezisebenzi uMnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ensukwini ezedluleyo ukuba uhulumende uphakathi kokuqoqa umhlangano owedale le Tripartite Negotiating Forum elihlanganisa uhulumende, izisebenzi labaqhatshi ukuze kudingwe isisombululo edabeni leholo kukhangelwa isimo somnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz kushort wave.
Sing Sikhangeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomanyana we Christian Alliance baxwayisa uzulu ukuba naqhubeke ezivikela ekuthelelweni iCOVID-19 sebenza inkulungwane phose ezizitshiyagalombili 7725 asebefunyanwe beligciwane leli eZimbabwe. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagesi ngesilinganiso sengxenye yekhulwini 50% ngabezesa. Umthethondaba kamanje unqume ukubana uNkosazana Joan Mamumbi owe-MDC Alliance kumele aqhubeke evalelwe ukuze ahlolwe umkhuhlane wengqondo ngodokotela bakahulumende. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.